Yebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lechona njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo emsakazweni wenu weStudio 7 ngolwesine mhlazi mashumi mavili lanhlanu kuNtulikazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
atholakele lenziweyo ukuthi kucubungulwe amacala la ayetheswa umama uPriska Mfumira. Atshengisela ukuthi ugatsha lwezek alulanke tabejabi.
Umphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe lezemvelo unkosikazi Priska Mfumira uboshiwe namhlanje ngamapholisa esetheswa icala lenkohlakalo.
Izivumelwano ezingasayinwa yizwe laseZimbabwe nohulumende waseNamibia azilakho ukuthi zingadala inguquko kwezomnotho, ngoba ilizwe elinezinto ezimbalwa kakhulu iZimbabwe engasizakala kuzo. Uma ubheka for instance i-GDP yabo incane kakhulu.
LeZimbabwe leNamibia namuhla asayinelane izivumelwano zokuthuthukisa umnotho wamazwe omabili kwezemfundo, ezokwethulwa kwemibiko ezamabhizimusi kanye lezokuthengiselana. Iqembu ebelimela ilizwe emdlalweni yezizwe zomhlaba kunetball seliphendukile ekhaya livela kweleNgilandi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe kanye lezemvelo unkosikazi Priska Mfumira ubotshiwe namhlanje ekuseni ngamapholisa esetheswa icala lenkohlakalo i-corruption. Amapholisa kanye labeZimbabwe Anti-Corruption Commission bakufakazile lokhu. Kubika intathelizindaba yethu uGibson Bebe.
Unkosikazi Priska Mfumira wayengumphathintambo wezenhlala kahle kaZulu ngesikhathi izimali enhlanganisweni yamampentsheni yenasa zitshontshwa loba ukuchaphazwa. Loba kungakabi sobala ukuthi unkosikazi Mfumira wetheswa cala bani umgcini sihlalo wekomishini ebona ngezenkohlakala ezakhi. Unkosikazi Lois Mathanda Moyo uthi baphakathi kokuqhuba uphenyo oluza kwazisisa nxa uMfumira engabe wephula umthetho. Kodwa abazi okwenzakalayo bathi ukuboshwa kukaMfumira kusuka kokuphume kubufakazi obufunyenwe kuphenyo olenziwa unkampani yeNASA obuveze ukutshontshwa kwezimali lokuchaphazwa. Lokhu kubika kwenzakale ngesikhathi uMfumira engumphathintambo ogatsha wenhlalakahle kaZulu embusweni wayengumongameli uRobert Mugabe. UMathanda Moyo ugcizelele ukuthi okwakhathesi uMfumira usezandleni zamapholisa, kodwa bazakwazisa uZulu ngempumela yokuphenya lolu lapho belugqiba kusasa. Lesi sehlakalo ngisakuqala ukuthi siphathamandla sikahulumende sincedise amapholisa ngophenyo lokuveza ubusela emahhofisini aphezulu. Lokhu kuza ngemva kokuba ihhofisi yabahlola ukusetshenziswa kwemali kahulumende ka-Auditor General iveze ukutshontshwa kakhulu kwemali kungatha ezishiyeneyo zikahulumende ezigoqela amankampani kahulumende kanye namakhansili emadolobheni lezabelweni ezishiyeneyo. Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Richard Mawomva uthi isehlakalo lesi siveza ukuthi uhulumende usezinikele ekuqedeni umsebenzi yenkohlakalo elizweni.
Atholakele lenziweyo ukuthi kucubungulwe amacala la ayetheswa umama uPriska Mfumira. Atshengisela ukuthi ugatsha lwezek alulanke tabejabi, njalo kuyatshengisela ukuthi uhulumende uthatha inyathela elimqoka ekuluseni ubugwelegwele
kodwa abanye baveze ukukhuluma ngendlela umfumile abotshwe ngayo besithi kukhanya ngani zekhi lokukhetha ngoba zikhona ezinye iziphatha amandla ezaziwayo ngokusela izilokhu zingakabotshwa kumaviki adluleyo intsha yebandla lezanu-p f iveze amabizo abantu abaningi abacathekela ukuthi bengabe batshontsha kanye lokuhambisa izimali ezinkulu phandle kwelizwe ngokungekho emthethweni unkosikazi Ntombi Zodwa Chuma oyisakhamuzi seHarare uthe labo abalamabizo abo avezwa yintsha ye-ZANU-P F abangakaboshwa labo kumele bacutshungulwe
ukuboshwa kwaluminisa kungabe kungeqoqo ngoba sathola ukuthi labo abantu kabavezani kalula nje sesingathola ukuthi ubotshelwa amanye amacala thina esingawaziyo ngoba sathola ukuthi wayeyisiphatha amandla uhulumende kamgana yikho-ke singeke sikwamukele kanjalo nje ukuthi sithi ubotshelwa amacala akhe e-corruption ngabe kukhona okunye esingakutshelwayo
lokhu kugcizele ngumnumzana Nkosikati Moyo yena othe lolu hlelo akumelanga lukhethe labo abazabotshwa kungelani lokuthi ngobani uthi lokhu kuzanceda uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokunxusa osomabhizimusi baphandle ukuthi bazotshala imali elizweni olweZimbabwe is open for business.
Lokho sokuyenzwa nguhulumende kathesi kuyatshengisa ukuthi uhulumende wethu usesenza izinto ngobuqotho. Sinethemba lokuthi lakho abakwenzayo baza kuyenza bengelakhethi ukuthi umuntu usuka kuqembu liphi ele politics. Njalo manqaba akakwenza ngobuqotho. Kuzakwenza ukuthi uhlelo lika-president loluyana ole Zimbabwe is open for business luphumelele phambili ngoba ama-investors lawo ayabe sebona ukuthi okakathesi iZimbabwe isizimisele ukuqeda ubusela lobudlwamudlwama.
Ikhomishini yezakhi ithembise ukuthi izaqhubekela phambili ngophenyo lwabantu elicabangela ukuthi bangabe besephula umthetho. Inhlanganiso le ithi le ndaba ezidlula amakhulu amabili ezifanele zihlolisiswe ebhekane lazo kwakhathesi ezibamba iziphatha amandla zikahulumende lezamakampani akhe lalawo azimele wodwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Ele Zimbabwe lele Namibia namuhla asayinelane izivumelwano zokuthuthukisa umnotho wamazwe omabili kwezemfundo ezokwethulwa kwemibiko ezamabhizimusi kanye lezokuthengiselana. Iqula leZimbabwe likhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa njalo izivumelwano lezi zisayinwe phambi kwakhe lo mkhokheli wakulelo lizwe umnumzana Hage Geingob. Abaphathintambo ababonakale besayina lezi zivumelwano kukhasi likahulumende elezokwethulwa kwemibiko ebulenjini ngumnumzana Sibusiso Moyo, unkosikazi Sithembiso Nyoni kanye lonkosikazi Monica Mutswangwa. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqale ngokubuza ingcwethi kwezenotho umnumzana George Mkhwanazi ukuthi kambe izivumelwano lezi zizaletha inguquko na kumnotho welizwe.
INamibia ilizwe elincane kakhulu ne-economy encane engagcwali isandla. Izivumelwano ezingasayinwa yizwe laseZimbabwe nohulumende waseNamibia azilakho ukuthi zingadala inguquko kwezomnotho ngoba ilizwe elinezinto ezimbalwa kakhulu iZimbabwe engasizakala kuzo. Uma ubheka for instance i-GDP yabo incane kakhulu, icishe nje ilingane nama-provinces ase-South Africa uwahlukanisile nje inye ngayinye engu-9. Yikho-ke uMnangagwa sesike sabona ephuma eya kubo Davos, aye kubo China, aye kubo England, akwezinye izindawo lapho okuyabe kuthenjwe khona ukuthi uzofika asayine izivumelwano ezizoletha imali ingene ngobuningi bayo. Kodwa siyambona nsuku zonke ebuya ewaza kungenalutho noma usuke ezindabeni kukhulunywa ngokuthi kube khona ama-mega deals awenzileyo ngolimi lwabo, kodwa ke kusuke kungabonakali lutho ngemva kwalokho. Izwe ke elincane elinjengeNamibia noma kungaze kube khona umsindo ongaka obabaza izinto ezingatheni nakho kuzophetha kanjalo ngokubonakala kungabi khona izithelo zokuthi uye wayavakashela khona wasayinelwa nalezo zinto ngamafeature ngithi mina hayi akula lutho lwenzakela abantu mabalibale nje ngokuthi ukhona lutho lungavela ludalwa yokuyavakashela eNamibia
basayinelene njalo kwezokuthengiselana lezamabhizinisi amancane ukuthi lapha akukho okunye abangakwenza ndawonye okungathuthukisa amazwe abo womabili lanxa kukulutshwana
ekhumbula phela ukuthi izwe laseZimbabwe yilizwe eselamotshakala kakhulu ukuthi alidingi umfefezo lifuna izulu eliningi elizokuna kuthambe umhlabathi izwe laseNamibia population was about 2 or so million which is below population eMashabeleland yodwa nje nomnotho wabo awugcwali isandla yikho ke ukusayinelana noma yiphi agreement noma yiphi isiphi sivumelwano akuzukudala mahluko umahluko wakhona nje ngobungane okuthelelana amanzi nokubhemisana ugwaye awusoze ube yilo ozodala umahluko ezimpilweni zabantu baseZimbabwe
lo ngomnumzana George Mkhwanazi ingcweti ecubungula ezenotho bexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Uzulu weZimbabwe uthi wamukela ngenjabulo isinqumo somthethwandaba weHigh Court esokuthi umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation kanye lamaphephandaba kahulumende awezimpapers kumele bachiyane lomkhuba okusebenza beyamele kucele lezano PF. Kubika intatheli izindaba yethu uGibson Bebe.
Ingcitshi kwezombusazwe zithi lokhu kutshengisa ukuba umsakazo we-ZBC lamaphephandaba awezimpapers abalisela oHerald oChronicle Sunday News leSunday Mail kumele balungisise indlela abethula ngayo izindaba ngoba imali abayisebenzisayo ukuqhuba umsebenzi leholo ivela kuZulu. Umnumzana Sineke Sibanda ngomunye walezi ngcwethi osekela isinqumo seHigh Court lesi.
Into esihlala siyibona le into yanto esikwazi ukuthi khona vele iyenzakala isikhathi sonke, so ayisonto emangalisayo vele any judge ukuthi nabe banike isinqumo esingayisiso besiza bakwarid because vele bajale ukuthi khona ba-oppose and it's not fair and yinto akade behlala beyibona beyazi but babemelele ukuthi khona kuze kube lo munye umuntu oza-apply and aphikise.
Usibanda uqhube ethi umsakazo wesizwe onjengeZBC ungasetshenziswa libandla elinye lezombusazwe lezanupf kuphela kodwa ke isinqumo lesi laloba sisihle silakho ungaguquli okuningi ngoba singasoze silandelwe.
Kumele ukuthi khona njengelizwe sibuyele back to ama-basics sisebenzise i-constitution. Uma singavumelana i-constitution ukuthi kumele umuntu wonke abe represented kuhle kuhle kumele kube njalo but obviously i-ruling lay doesn't mean ukuthi khona izatshintsha indlela izame isebenza ngayo izame isebenza njalo vele. So we do not expect ukuthi khona kube lokunye ukuthi kube vele you know yeah isinqumo esiyenziweyo but akusho ukuthi sesingatshintsha into eziningi.
Isakamuzi seHarare umnumzana Mlindiwe Mancitshana yena uthi lesinqumo siveza ukuba ukhetho lwalungakhululekanga kungakho udaba lolu kumele lungisiswe.
Lokhu sokuhle kwaveza sobala ukuthi amakhotsi ethu lapha eZimbabwe asebenza engaphansi kwezanupf kambe nxa ukhetho solulomnyaka lwehlule kukhona kuphuma impumela namhlanje ukuthi izinto azihanjiswanga ngendlela batheni ukukhuluma ngesikhathi esiyiso esiqondileyo. Lokhu kuhle kwaveza kumbe kwa-expose wona amakhotsi ethu ukuthi lapha eZimbabwe umthetho kawulandelwa kokompunzi idla emini abantu laba bayenza abakufunayo yiwo ama-reforms okumele alandelwe njalo bekumele bakukhulume lokhu ukhetho olungayenziwa.
IHigh Court ithi ngokusebenza ngale ndlela amankampani kahulumende omabili ancitshe amathuba abanye amabandla ithuba lokukhulumisana loZulu bechasisa labo inhlelo zabo ukuze abantu bathole ukuzikhethela ukuthi yiliphi ibandla elingamela izifiso zabo balivotele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Khumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk kukasihluzeni bomama, uhlelo lwabesifazana lapho esikhuluma khona lamhlanje ngomthetho wokuthathana we-Marriage Bill. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kudubuke amabhomba ambalwa esikolweni se-Afghanistan, iKabul, namhlanje ekuseni kwafa abantu abalitshumi njalo kwalimala abaningi. Isaziso sokuthiya umsebenzi kukasibalukhulu wePuerto Rico, uGovernor Ricardo Poselo, izolo ntambama kwamukelwe ngenjabulo enkulu ngabakade betshengisela besithi kumele achiye umsebenzi. Isikhundla sakhe sithathwa ngunobhala wezemithetho uJustice Secretary Wanda Vasquez ngemva kokuba unobhala ubona ngobudlelwano bePuerto Rico lezinye izigaba uSecretary of State uLuis Rivera Marin ehle wachiya umsebenzi ekuqaliseni kokutshengisela kwabantu baleso sigaba. Ukubotshwa kukamphathintambo obona ngokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mupfumira namuhla sokuthiye abanye besithi ngempela uhulumende uqinisile ukuthi ufuna ukuqeda amacala enkohlakalo i-corruption elizweni. Kodwa abanye bathi yize leze ngoba sokuke kwabotshwa ezinye iziphathamandla zikahulumende kodwa kazizange zagwetshwa okuya ngaphi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxela abafundisi ababili uRaymond Motsi endawonye loThande Kozintimkadla onguye osungula lingxoxo.
Nxa kuyikuthi siyafunda izinto embalini angiboni ukuthi uhulumende lo angabe lesifiso lamandla lomdlandla lezabuzane lokuthi alwisane lenkohlakalo ngoba nakade yakhulunywa leyo nto kasikaze sibone ngitsho lo yedwa angaba munye njengothombo njengobani owagwetshwayo sibili kwathiwa ulenkohlakalo waya emthethwandaba wagwetshwa wafika kumbe wathiwa kabuyisele lo kuthetheyo. Ukukhuluma bangakhuluma umama lo ungathiwa ubotshiwe kodwa saze enxele izaba nje okunye sizawusetshela isivuthiwe kodwa uhulumende yena njengohulumende ngokumazi kwethu nokumzwisisa kwethu kweminyaka yonke le kasiboni ukuthi angabe eqinisile uyabe ekhulumela nje ukuthi kuthiwe wenza imizamo ethize babe sesikhangela uzibani wabotshwa kodwa sibona into encane le eyenzakalayo kunalokhu esikhangela ukuthi kwenza. Angikhole ukuthi mina isifiso sokuthi inkohlakalo ayilwisele uhulumende ula.
Ye, nanso indaba mfundisi Motsi. Wena ubona ngani uhulumende okhona uleqiniso yini lokuthi ufuna ukuqeda inkohlakalo le i-corruption?
Hayi, mina angikhole ukuthi khona ukuthi siyabona yini kumbe kasibone ukuthi yiyo into ekuqakathekileyo lapha mina. Into engiyibonayo vele lapha ikuthi khona kathi bona indaba bele corruption njengohulumende ngoba into lezi zijulile, into lezi zilembali. Yikho ukubona kwami mina ngibona ngani i-corruption kulezinto ezibangela i-corruption. Nxa uhulumende engazange athengisele ukuthi ulezimiso lamanyathela awayenzayo ukuthi aqede i-corruption. Asiboni ukuthi i-corruption iyaphela ngenxa yokuthi khona omuntu owodwa ubotshiwe. Ayisikho vele okuqeda i-corruption. Okuqeda i-corruption izimiso lemisebe lamanyathelo uhulumende angawafaka ukuthi khona yizo izinto ezizayenza ukuthi khona kungabe le-corruption eZimbabwe.
Mfundisi Mkandla, siyabona ukubana kule commission le ezak entsha abanye bathi lokho kwenzakele ukutshengisa lokhu okwakhulunywa ngumongameli ukuthi ilamazinyo yaluma nanku isilumile.
Ingaba lamazinyo kodwa amazinyo othani angalumiyo ngoba nakati labana baphambilini bethulwa yini laba bakhona engxenye labo bangene nje bazakwenza izaba ngesindebele ukwenzela nje ukuthi ake sikhangele yena umgcini sihlalo wayo ngunkosikazi kaMphathi Ntambo othize. Manje kungathiwa kwenzakala inkohlakalo kukhanye inqina lisiya kuma emnyango kaMphathi Ntambo yena lo ubona kathi lo umama adiliza umthato wakhe kumphathi Ntambo lo ngokumveza ukuthi wenze lokhu lalokhu lalokhu. Asithi mhlawumbe njalo ngikhuluma ngomgcinisihlalo wale commission entsha. Kukhanye imizila yonke yenkohlakalo iyaphelela khona esiqongeni sentaba kuye usahoho wakhona. Ubona kathi kulolu kuza kwenzakala yini. Ngihle ngisone ke mina khonapho yena lowo omgcinisihlalo angiboni ukuthi amazinyo uyabe wathethe ngaphi. Amazinyo akaza kuba buthungu ngenxa yakhona lokhu esengitshile ukuthi angithi vele yena ngunkosikazi kaMphathi Ntambo. Akuba ngebathatha omunye umuntu kumbe ubaba uDr Motsenalo bambeka khona phayana ongelani lokubandakanya kanye lezombusazwe wakuleli lizwe. Angiboni ukuthi kukhona okuzakwenzakala. Abaphakathi nje abanye bazashiya engibaziyo abaphakathi kwambani ngoba angiboni ukuthi amazinyo aza kuba khona. Zinsini zodwa kula mazinyo.
Ye mfundisi Motsi, ngiphenduke kuwe, wena ubona njani ukuthi kule zakhe nansi isilumile ayisikho na okuthembisayo ukubana hayi sisiya phambili sizabona kulunywa abaningi?
Hayi, lokhu okuthi khona isilumile angikwazi ukuthi singasho okwakathesi ngoba even lakathesi asikwazi ukuthi kuzaphela kuzaphetha ngani. Mhlawumbe kungaba ukuvala amehlo, ukucatsha ngomunwe, mhlawumbe akuphumelele. Akulanto ebambekayo engasisiza thina ukuthi siyisebenzise njengomzekeliso ukuthi lokhu kuyasebenza kumbe akusebenzi. Njengoba ubaba uNkala uthilo, ngoba uMkandla uthilo ukuthi lapha sivela khona sikhangela ngemuva, akulanto ebambekayo engasithembisa ukuthi lezi zinto zizasebenza. Nxa kusebenza singabonga sibili, kodwa okwakathesi amangamazi akula mzekeliso esilawo thina ukuthi kulento esebenza.
Lo ngumfundisi Raymond Motsi ubexoxa endawonye lo mfundisi Thandeko Zinti Mkandla belo Chris Kande we Studio 7. Izakhamizi zezansi yamaNdebeleni eInsiza South zikhala ngokoma komkhathi njalo zithi zilakho ukufelwa izifuyo ngoba kungasela madlelo, kanti njalo lesilinganiso samanzi emadamu sisiya sisehla. Ngokunjalo zithi ngabe uhulumende uyazitholisa ukudla kwenkomo ngentengo ephansi. Abantu labo babhekane lendlala embi ebangelwe yikungani kwezulu lonyaka. Sixoxele wake waba ngumeli wesigaba lesi edale lephalamende umnumzana Malaki Nkomo.
Kanele ukuthi ngabe kuyavuma ukuthi ukudla kwenkomo lokudla kwezifuyo kutholakale ngentengo ephansi ukwenzela ukuthi sengathi inkomo zethu ezikhona zikwanise ukuchapha lezi zinyanga ezikhona. Ngoba ukukhona kathesi ukuthi inkomo sofana sihambe umango omude siyodinga amanzi, njalo nje amahlamvu esiwakhala awephani lawa zilakho ukuthi ziwakhumela lezi zizaqeda. Esesimkhalele khona ukuthi khona kube nokudla kwenkomo esingakuthola okujijileyo, njalo kusikiswe ezindaweni eziningi ezijiyeneyo. Nabantu bakhuthazwe futhi njalo ukuthi uma benenkomo eziningi abazami ukuthi bathengise zingaba mbili zibe ntathu, bayithenga ukudla kwenkomo ukwenzela ukuthi sigcine iinkomo zethu esilazo lezi.
Lapho okuthengiswa khona ukudla okuyabe kuthe kwatholakala khona kubiza malini?
ngingazi okwanamhlanje njoba intengo zengani ziyatshintshatshintsha bengakangeni ngingamile ukuthi ngihlale ukuthi ngabe kuyimalini kodwa okukhona nto yakwathi abantu bakulezi nsuku bathanda ukuthi bangavuka kusasa bekhwezile bengakakukhangelisisi kahle kahle ukuthi intengo yangikhona ingabe injani kodwa isicelo esikhona yisolesi sokuthi khona sicela ukuthi kube kuyatholakala njalo kuthengwe ngentengo ekuthi wonke umuntu angenelisa ukuthi sigcine mhlambi le esinayo.
Inhlelo zama-irrigation zona zihamba njani?
Inhlelo zama-irrigation singathi ziyahamba sibili ngoba abantu abaningi baphila ngazo njalo kukhona ukuthi abantu bayalima. Njengoba sithile ukuthi izulu alinanga ngendlela efaneleyo kulapho-ke okuloduko khona ukuthi abantu asezibakwanise ukuthi baphuthise inhlelo lezi ngendlela yokuthi amanzi emadamu asekhangela nani le nkomo aphinde akhangelela nani lokuthelela ama-irrigation. Okuyikho ongagcina sokubangela ukuthi inkomo ziswele amanzi nama-irrigation nawo aswele ukuthelela osongabangela ukuthi abantu babe sendlaleni kodwa ongasikuthanda komuntu kodwa lokhani ngokuvela kuNkulunkulu phela ukuswelakala kwezulu.
Umnumzana Malaki Nkomo wake waba ngumeli weInsiza South edalele ephalamende. Kwezemidlalo lamhlanje abadlali beqembu lomdlalo we-cricket bazaphatheka umncintiswano walonyaka owe-Spa Bonsa Cricket T20 League. Ngakwelinye icele iqembu le-netball liphenduke namhlanje elizweni livela ku-World Cup. Kubika uJoseph Njanji.
Kulabadlali beqembu lomdlalo kakhilikithi elimela ilizwe abayisithupha abazaphatheka kumncintiswano walonyaka we-Spa Bonsa 2020 League wona ukhangelelwe ukuqala ngomgqibelo. Laba badlali ngabagoqela uChris Mpofu yena ozadlalela iqembu le-First Year Badgers, uSikhanda Raza yena ozadlalela iqembu le-Mermaids Pool Blazers, uSean Williams yena ozadlalela iqembu le-Canela Sabres, uBrandon Taylor yena ozadlalela iqembu le-Pepsi Hawks, uCraig Evan yena ozadlalela iqembu le-Fazak Power Raptors kanye lo-Instin Dlovu yena ozadlalela iqembu le-National Fencing Tigers. Umqondisi womncintiswano we-Spa Bonsa 2020 Cricket League uDuncan Foster uthe ukhangelele ukuba umncintiswano walo nyaka uzabe uchaza kulo wanyakenye.
I say it's getting bigger, the time frame's got shorter but it's got more action packed. We've got 90 registered players.
Silabadlali abangamachumi ayithoba munwe munye njalo iqembu ngalinye lelomdlali odlalela iqembu lesizwe kanye labasakhulayo ababili abaleminyaka engaphansi kwelithumi lathoba munye munye. Enye yenjongo zalumncintiswano ngokuthuthukisa umdlalo kakhilikithi yikho ke khonokho ukufaka abadlali abasakhulayo ngenye yezindlela zokuthuthukisa umdlalo.
Imidlalo ikhangelelwe ukuqala ngomgqibelo mhlazi ngamashumi amabili lesikhombisa kuyona le inyanga kaNtulikazi njalo ikhangelelwe ukufika emaphethelweni ngosuku lwakuqala olwenyanga kaMpandula. UForster uthe lonyaka kule nguquko kundlela okudlalwa ngayo njengoba imidlalo izabe idlalwa ngomgqibelo langensonto yikanti nyakenye bekudlalwa ngensonto kuphela. Iqembu le-Blazers yilo eliphakamise isicoco nyakenye okungumnyaka wokuqala lomncintiswano wokuqhutshwa. Le midlalo izaqhutshelwa endaweni ye-Old Mutual Heath Street Multisports Academy. Sikhangele umdlalo webhola lokuqaga. Iqembu ebelimele ilizwe emdlalweni yezizwe zomhlaba seliphendukile ekhaya livela kwelengilandi lapho kuqhutshelwa khona imidlalo yokudinga intshantshu zomhlaba jikelele. Lo mncintiswano ungenwe ngamaqembu alithumi lesithupha njalo iqembu laseZimbabwe elaziwa kakhulu ngegama elithi James liphushe lisendaweni yethoba mnembili. Le mpumela ithokozise uZulu wakwele Zimbabwe njengoba bekungokwakuqala ukuba iqembu leli liphatheke kule midlalo. Iqembu leli belisidla ingxoxo zomlomo ngesikhathi lilungiselela ukuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba kodwa iziphathamandla zikahulumende waseZimbabwe zithembise ukuba abadlali laba bazabongwa ngokuphakamisa abakwenze igama lelizwe. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siziphetheke ebezihamba phambili. Umphathintambo obona ngokwethekelelwa kwelizwe kanye lezemvelo unkosikazi Priska Mfumira ubotshiwe namuhla esetheswa icala lenkohlakalo. Ayike kwanele likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungameli Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.